uhulumende esebenzisa amahofisi akhe aphansi we-district abaphathi bezikolo. Simbona ethumela imilayezo eminenge ehlukeneyo ekhuluma ngokumiswa kwababalisi imisebenzi ngesilungu phecelezi okuthiwa yi-suspension, okanye khonokho ayevele kukhuluma okokutshiya umsebenzi umuntu ezikhethele. Thina-ke njenge-athuzi akusethusi, ngoba uhulumende liyazisake sathi ukuthi sihambisane emthethwandaba. Indaba ethi sahambisana emthethwandaba ngayikakhulunywa. Ngokunjalo emthethweni sazi ukuthi nxa kule ndaba esemthethwandaba akula ndlela noma ngumbalisi noma ngumbalisi noma nguhulumende angathatha isinqumo. Lokhu sikubona nje njengokwethusela ababalisi. Okumqoka ukuthi sithi kumbalisi kabuye etafuleni kukhulunywe lama-unions ngendlela eyiyo esemthethweni. Okunye sikutshoyo kuhulumende ukuthi ababalisi bethu kabalayo imali yokuya emsebenzini, kabalayo imali yokuthiyela izimuli zabo, kabalayo imali yokuhambisa abantwana babo ezikolo, phecelezi they are incapacitated.